ngani ukhetho loluhambe kahle ngoba abantu bethu baphumile bayovota ngobuningi babo and batshengisela into besivele siyikhuluma sonke lesisikhathi ukuthi kuzaniphefu umnankagwa akanabantu and akalabalandeli asokuhlupha ekukhipheni impumela kula majaha sekubonile ukuthi hawu phela omsipha bevele bekhuluma iqiniso ukuthi asilabantu ungananzelela abantu abawenileyo kumaprovinsi kumain wing women's league youth league ngabalandeli bakakasukwira abaningi
ye siyakuzwa kakhulu kodwa kulabanye abantu sibili abathi hayi khanya ngazani ngiyazikhulumela nje
abantu abathanda ukasukwira abaningi okusho ukuthi abantu baphume ngobuningi babo bengabalandeli bezanupf bayovotela abakhokheli abavele belandela ukasukwira so kulimpumela umnankagu sekubonile ukuthi umuntu ophethe abantu kuzanupf umnumzana ukasukwira yikho sokunzima ukuthi la ma-result bakhiphe abe official ama-result asephumile wonke umuntu usewazi ukuthi impumela kuphume kanjani kodwa sebefuna ukuthi bayenze okungayisikho esingakwaziyo ebandleni ukuthi ama-results abantu bangavota kumele ukuthi ayendoswa yi-politburo sebefuna ukuthi bapheke bakhiphe abantu abavotelwa ngabantu bafaka babo ababone ngani ngabalandeli babo kodwa iqiniso kulivele liyikuthi abantu kuzanupf phansi kuground ngabalandeli bakakasukwere abaningi yikho sokutshengiswa impumela eyenzakaleyo manje.